Vélez.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kathelele ithuba lokubonga uJonga Kantemere ngokusinika uhlelo ngolimi lwesiShona. Siyalamukela bakwethu ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesine mhla ka-8 Nhlangula 2023. Igama lami nguPatricia Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
yanendesi yebhadili le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalwa eziyenza ibe lohlomo. Okwakuqala, sisemelisa ukuba sinike obaba ilungelo ku-paternity leave elihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wasezithwele. Kathesi lo baba sisemelisa ukuthi ayithole.
Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe lidale lephalamende lokupasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxoshwa umsebenzi mahlayana lokunye.
Kube sobala kithi ukuthi i-Department of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi we-South Africa ubungeke ufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo salokho kuthiwa i-waiver ekuqaliseni.
Bajabule bamanzi ke abalengwalo yezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya sulwelule isikhathi sokusebenza kwalezingwalo ngenyanga eziyisithupha. Uzulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesithinto sedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa lelemelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo ledale lephalamende lokuphasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxotshwa umsebenzi mahlayana. Lo mthetho uzaphathisa njalo izisebenzi ngendlela eziningi ukugoqela ukuba obaba baphiwe isikhathi sokuphumula ngesikhathi umngabo besanda kubeletha, i-paternity leave lokunye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho lo uphathisele idale lephalamende, amalungu amabandla wonke ezombusazi wakuleli dale bevumelana ukuba ungumthetho omuhle wokulondoloza amalungelo ezisebenzi. Umthetho omutsha lo uzakhipha isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court esazakala ngokuthi yiZuma Judgment, esasivumela amankampani ukuxotsha izisebenzi khonapha khonapho ziphiwa iholo lenyanga ezintathu kuphela. Umphathi ntambo wezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi lo mthetho ukhangelisisa ukuba kube nokulinganiswa kwamathuba njalo kulondoloza ilungelo lezisebenzi.
Besifuna ukuba umthetho lo uhambelane lemithetho yamazwe wonke. Umthetho lo sakhuluma labantu abaningi umnyaka esanda kudlula, ungumthetho ozakwenza ukuba siguqule okuningi phakathi kwezisebenzi labaqhathi.
Izisebenzi eziningi zamukele ngenjabulo lomthetho zisithi uzaphathisa kakhulu ukuzivikela emsebenzini ngesikhathi lapho abaqhathi befuna ukuzixotsha mahlayana. Unobhala jikelele womanyano wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, uMnumzana Japhet Moyo uyawuncoma lo mthetho ethi uzakwenza kube nzima kumqhathi ukuba axotshe umuntu emsebenzini kungela sizathu.
Isikhitshiwe isitsho ukuthi sokuyaba nzima ke ukuthi ama-employers aphonge ukukhipha abantu emsebenzini bengazange belandeleke umthetho. Njengoba kwakuyisuka judgment yayivumela ukuthi umuntu amiswe umsebenzi ngokuphiwa inotice kuphela as long as abhadalwa i-package ukukhona okwamanje nxa kuliqiniso ukuthi umuntu nxa emiswa umsebenzi uyamiswa ngezizathu ezithize, kungaba ukuvumelana, kungaba ephambanisile angeniswe ku disciplinary hearing, kungaba uya retrenchwa, ukukhijwanga notice bathi akusoze kube khona.
Lokhu kusekelwe ngesinye isisebenzi unkosikazi Thando Bhebhe.
Yanende labour bill le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalwa eziyenza ibe lohlonzi. Okwakuqala isisenelisa ukuba siniphe obaba ilungelo ku-paternity leave elihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe ezithwele. Kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayithole. Okwesibili lokhu abathi sexual harassment emsebenzini, omama sebesenelisa ukuthi bakubike.
Umthetho lowu usupasiswe ePhalamende ukutsho ukuba usumelele ukuba umongameli Mnangagwa awusayine ukuze ube ngumthetho osebenzayo. Olunye udaba, ibandla le-CCC lethule umbiko othi lizagciba uhlelo lwalo lokuhlela uluhlu lwabazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale ePhalamende lamakhansila kuyona le iviki. Ibandla leli lithi selifanele ukuhlela uluhlu lwaseHarare. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalosiziba uchasisa kabanzi ngalokhu.
Aviki sizabe silenhlelo zokuqedisa ke amakhokas ethu endaweni ke esijeneyo, lapho ke okwakusele ukubana kuqediswe amakhokas ukwenzela ukubana ke sibe le final candidacy ikakhulu ekhansilini, ngenxa yokubana kakhulu konke emaphandleni sesaqeda. So sizabe silamakhokas amalutshwane ke emadolobheni, lapho ke okufanele siqedise umsebenzi wamakhokas. Siqeda lapho ke sizaphumisa ke ikandidate list yethu ke ukubana ngubani abazasifila.
Umongameli Mnangagwa ngomvulo weviki edlileyo uveze kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ukuba ukhetho lonyaka luza kwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ubike njalo ukuba idale lokubhalisa balabo abafisa ukuncintisa ukhetho lolu ele-Nomination Court lizahlala emthethwandaba oye-High Court mhlaka 21 wayona le nyanga kaNhlangula, lisamukela amaphepha alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ukuthi lizahlala njalo emadale abomantshi ukuba lamukele amabizo alabo abafisa ukuba ngamalungu edale ePhalamende lamakhansila. Ngimele isifo 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abalengwalo yezeZimbabwe Exemption Permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya selwelule isikhathi sokusebenza kwalezi ngwalo ukuze bahlale kuze kuye phela umpalakazi walonyaka, hatshi ngoNhlangula njengalokho obekulutshilo ngaphambilini. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni oyethulwe izolo ebusuku umphathintambo ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Zwaledi uthi wengeze isikhathi sala mapemiti ukuze abezimbabwe laba babe lethuba elanelelo kufaka ezinye izicelo zamanye amapemiti. Uphenjana umlayezo ukuthi akufuzanga abalamapemiti la babotshwe ngesizathu sokuthi amapemiti abo asephelelwe isikhathi. Ngalesi sikhathi bayavunyelwa njalo ukuphuma nokungena kwele South Africa. So ngokwesithathu ilanga lokuxotshwa kwabezimbabwe laba lilokhu lidluliselwa phambili. Umgcinhlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqokoto Mabhena uthi bemukela ngezandla zombili ukwengezwa kwamalanga lokhu.
Kube sobala kithi ukuthi iDepartment of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi weSouth Africa ubungeke kufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo saloko kuthiwa i-waiver ekuqaliseni. Sesikhangela sabona ukuthi abe-VFS okuyibo lapho kufakwa khona izikhalazo ngabanelisi ukuthi bathathe abantu abaningi.
Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama kwele South Africa unkosazana Victor Matutu uthi vele bese kudingeka ukuthi lesi sikhathi sengezwe.
ekufakeni izicelo lapha sokuba lengcinamba eziningi ezinjengokuthi abantu bebekwazi ukuthi bagcwalise amafomu abekulenjini bahambe bayobhadala kodwa kube nzima ukuthi bathole amalanga okuthi baye khonale ukuthi bathole izikhathi abazinikezwayo khonale lapho abamele bayefaka khona izicelo ukuthi bahambise izicelo. So bese behlezi nje bebhadele begcwalisile amafomu kodwa kuswelakale isikhathi sokuthi bayefaka izicelo zabo.
Kodwa-ke isizalwane sakwele South Africa umnumzana Freeman Bengu osanda kuqoqa ukutshengisela obekhuthaza ukuxotshwa kwabaselizweni ngokungekho emthethweni uthi kavumelani ngitsho lakancane lokwengezwa kwesikhathi samaphemithi lawa.
Sibona sengathi ugovernment wethu uyasidelela, sibona sengathi i-Home Affairs wethu akaboni ukuthi i-unemployment la e-South Africa iningi. For them ukuthi ba-extende lama ZEPs kusho khona ukuthi ke abanandaba nama-South Africans, ba-prefera ama-Zimbabweans. Sibuhlungu nje siyadabuka ukuthi this decision has been taken.
Ukwengezwa kwala maphemithi kwenzeke ngesikhathi lapho izizalwane zeZimbabwe lezi zilindele isinqumo somthethwandaba ngemva kokuba inhlanganiso ezimbalwa ziye emthethwandaba uyaphikisa isinqumo sokwesulwa kwamaphemithi lawa. Incithi kwezemthetho umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lo bamthethwandaba ungathi abeZimbabwe laba abahambe akusoke kuguqule isinqumo sokwengeza isikhathi samaphemithi la.
Futhi uma inkantolo ingafiki ngapha isinqumo sokuthi ungqongqoshe ubeqondile kulokho akwenzileyo ukuthi angangezeleli kumbe avuselele ama ZDP, kusho khona ukuthi isinqumo sikangqongqoshe sesizoqhubeka-ke ngoba ungqongqoshe sethi hayi sokuzofuneka kufike mhla ka 31 December 2023, kusho ukuthi kuzolindwa ku 31 December. Ngemva kwalokho ayikho into esingenziwa-ke ngoba inkantolo iyavumelana nalokho, kanti uma inkantolo ingabuya njalo inikeze isikhathi esinye esihlukile esedlula 31 December ibeke eceleni isinqumo esasenza unqulo sokuqala, kusho ukuthi nalokho-ke yikhona osokuzoqhubeka-ke kube isinqumo esilandelwayo ngoba izinqumo zikangqongqoshe ziyabe sezisuliwe zafakwa eceleni.
Kusenjalo kulamanye amabhanga aseqalile ukubhalela abeZimbabwe laba ebazisa ukuthi amaphemithi abo asezaphelelwa isikhathi ngompalakazi, kanti-ke amabhanga afanayo abesebahlupha ngokuthi amaphemithi abo aphelelwa isikhathi kuyona le inyanga. Abaqatshi labo sebemukelele inyathelo besithi ukungazi ukuthi kuzakwenzakalani ekupheleni kwenyanga bese kusenza ukuthi bengazi loba kufanele baqatshe ezinye izisebenzi kumbe hatshi. Kusenjalo elinye lamagqwetha bemela beZimbabwe laba odabeni lokuthi amaphemithi abo angesulwa umnumzana Simbathi Thando uthi bayalemukela le nyathelo loba nje bekhangelele ukuthi umthethwandaba ube isinqumo esizakwenza abeZimbabwe laba baphiwe ilungelo lokuhlala ngokugcweleyo hatshi okwesikhatshana. AbeZimbabwe laba bese kuyanenge besithi abafisi ukubuyela emuva njengoba bese kule minyaka elithumi besebenzisa amaphemithi la kwazise bese bakhele mizi le ndlela zokuziphilisa kwele South Africa. Abanye ke besithi eZimbabwe lapho okuthiwa baye khona akulamsebenzi. Ministro 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Inhlanganiso ebona ngokukhuthaza ukusungulwa kwamabhizinisi eZimbabwe iyeZimtrade ibambe umhlangano namhlanje ebulenjini labebotswana abafisa ukuvula amabhizinisi elizweni. Emhlanganweni lo kuvele ukuba ababamabhizinisi abafuna ukukhipha inzuzo elizweni kumele bachiye enye ingxenye yayo elizweni, kukanti-ke elebotswana lona lithi alilamgoqo enjalo. Intatho lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abangenele umhlangano abangaba ngabantu abadlula ikhulu lengxenye i-150 bajele ukuthi kulamathuba amaningi kwabafuna ukuvula amabhizimusi kwele Botswana kanye laseZimbabwe kumbe ukutshala imali kwamanye amabhizimusi avela khona. Umqondisi weZimtrade kobulawayo inkosikazi Jacqueline uthi ukusebenzelana kwamabhizimusi phakathi kwabeZimbabwe le Botswana lokhu kuqina ukulandela ukuphanjaniswa kwalumsebenzi ngesikhathi se-COVID-19. Inombolo zitshengisa ukuthi iZimbabwe ingenise impahla ebiza amadola weMelika angaba isigidi esiphosa esifika amathumi amane i-US 38 million ngomnyaka ka-2021 iqonge phosa okuphindwe ukuqathaniswa lomnyaka ka-2019. Kodwa kwabanye lokhe kuloko khathazeka ukuthi kuleminye imigoqo emthethweni eZimbabwe engalahla phansi imizamo yenhlanganiso ezifana lezimtrade ukukhanga abamabhizimusi. Unkosazana Felista Chekandiwa wenhlanganiso yeZimbabwe Investment Development Agency ZITA uthi imithetho iyavumela ukuthi abamabhizimusi bakhiphe inzuzo elizweni, kodwa kulabo abathengisa impahla phandle kwelizwe uhulumende othatha enye yengxenye yenzuzo esingaba isilinganiso songamathumi amabili lanhlanu ekhulwini, i-25% yenzuzo iyimali yelizwe ukuthi webhizimusi athathe okuseleyo.
If you are exporting, those funds are kept in your SCA.
Kulemithetho ekhona enganqabeli ukuthi ukhiphe imali yakho uma ibhizinisi lakho lisemthethweni, kodwa uma ukhiphe impahla wayayithengisa phandle uthola 75%, kukanti uhulumende uthathe i-25% ngemali yakwamanye amazwe.
Okade ekhuluma imele inhlanganiso ebona ukukhanga abamabhizinisi kwele Botswana eBotswana Investment and Trade Center umnuzana Timo Ndapho uthi ilizwe lakhe lisahleli isilinganiso sokuqonga kwempahla sisephansi.
We currently don't have any foreign exchange controls, which means you can move your capital in and out of the
country. Njalo okumele sikunambele ukuthi thina sila mithetho phezu kokuthola imali yakwamanye amazwe esithi foreign currency controls.
Omunye wabangenela umhlangano omnumzana Sefas Chuma njalo lilunga lekomiti eye diaspora policy uthi kunenye abakufundile kodwa kukhona njalo okumele uchasiswe kabanzi uma umuntu efuna ukuyavula ibhizimusi ekhaya.
Ya ama presentations wona nje abe phume kuhle ikakhulu ezem trade le Botswana Investment Trade Center BITC mbone ngathi layo ibe straight to the point nje cacile ezidangizile abakuchoyo engathi mbone ngathi dingulandelelwa kakhulu ngezimra ngoba izinto emabhoda lapha akuchiphanga.
Uchuma uthi amathuba akhona kodwa kufuna indlela yokwalandela. Uthi oqathekile ukuthi abantu bananzelele ukuthi kungaphi lapho abangabuyelwa khona.
Ungakhangela kuphela ukuthi hayi mining le mali uyahamba uthatha inkarata zemali wezithela phansi uphuma ungathwalanga lutho, thwela inhlabathi kuphela. So ngendlela embona ngayo izinto zonke lezi zifuna nje follow up njalo. Kuma meetings kuyabe every country is selling what they want to sell, but when you get down so kumele uthi interrogate izinto zonke lezo kuphumela lokho obona ngathi kuyasebenzeka.
Kuloku khathazeka othele eZimbabwe alinika isiqiniseko esisuthisayo ikakhulu ukhanyelwe ungahlaliseki komumo wezombusazwe lezomnotho njalo lohlobo lwemali yama-RTGS engasathenjwa ngabaningi kakhulu abamabhizimusi bengasamukeli kanye lengatsha zikahulumende. Kodwa umhlangano walamuhla uqinise ukuthi kulamathuba amaningi amazwe angasebenzisana khona. Elebotswana lihambisa kakhulu isawudo kwele Zimbabwe kuthi lona lithole ikakhulu kokwakha kanye lokokulima kuvela ekhaya. Ngingumqondisi Dube wendaba seStudio 7, this is Havron Kwele Botswana.
UZulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lele Melika. Ukhala njalo ngokuthi akalifinyeleli lula idola leMelika eliyilo kuphela eselifunwa ngosomabhizimusi abaningi emkambo kahulumende. Emkambo kahulumende izolo idola laseZimbabwe liwe ngesilinganiso esesabekayo xa liqathaniswa leMelika kulandela inyathelo elebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe elokuthi idola leMelika lithengiswe emabhanga wonke nje kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hatshi olawulwa libhanga leli. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uke wahlasela iziphathamandla zesinye isitolo esikhulu sakobulawayo ngeviki edluleyo esithi kumele zehlise intengo njalo zingalokothi zihlele intengo yazo ngedola leMelika kuphela. Usandekile Mhlanga weStudio 7 wenise ukuxoxa losomabhizimusi okhokhela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni yezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Nkomazana.
kube intambo yemali maviki onke ngokwesizini kowenziwa nguhulumende. Ngemuva kwawo intambo bayakuthi ukuthi imali yethu yesekangakanani kambe singaphumphisani phambelile ngento esobale kungangalokho. Now, nokukhwela kwezinto kuntengo sithengeke umabaza nje angani bayazikhwezela abantu kanti khona khona ukukhwela ukwehla kwemali ukwehla yakithi kumtambo wona kanga vele kuthoni kanti iyini okuzakwala kumisile yena vele isiwa every Tuesday iyawo imali yethu ziti zonke iyawo imali yethu so le ntengo yakithi kuthena kuzithi kuhlela abantu sithele nzima.
Ye, khona kuhamba njani lapha ezitolo ngokubona kwenu?
Mina abantu ngeliningi abathengi kancane kuphosa okwangananzeleliyo bese kuthiwa kungani abadala bathi izinto ezizathanisa imisila ma enye itiyalo enye itiyalo isizane ngezambili kuzasinika umoya wokuthi abanini bezitolo kumbe abathengi izinto yibo abajenge ukulimaza abantu kanti iqiniso yilo lelo esengibikele ngaphambilini yakubona. Yebo, ukahulumende isiwa umkambo ngawona kuyamenzela vele kukhona kukhona lekhwesithi yi-black market ngesithi abatshintsha imali ngokungekho emthethweni lapha-ke lakithi ezimbabwe siyabiza ngokuthi baziphathelene bazibona kuze sekubasaza ukuthi nabathengisayo nabaningi bezitolo impahla zabo selekhweza ngerethi yabaziphathelene khonakhona-ke bezizathu eziningi. Yona le ewaviki zonke kahulumende itholwa ngubane kanti ngaphandle kokuthi bayoyithola kubonabo abomkambo ngesemthethweni uyabona yibo bezila bezinto ezikhona ezizweni lethu maphakithi.
Kambe khona kuphatha njani izakhamizi lokho?
Umntwana ongelanina elithiwa intandaminiteto banayekhala ukhabe ecabanga ukuthi ngabe ngilomama ngabe ngilobaba lokhu okungikhathazayo ngakabe ngiyakubona. Uma kithi singaze size njani sithi sesize sithenginatselwa khona ekuthini ukukhala uthwala umkhosi ngobuzima bezinto izakali endlebeni zabantu isihlolelwa ngokufunga umuntu ofuna ukuwisa uhulumende iqiniso izakhamuzi abathengi baphele yilima kahle ngibele liqiniso abantu baphele yilima imali kayithola kale kayifinyeleleki izinto ezikansa imini zebesuku pho abantu bakamzimbo naba basezitela abathengisayo benzeni pho abantu bakamzimbo abangabathengi benzeni.
Ngibona ingani kungenziwani ukuthi udaba lolu lulungiswe?
Ithemba eseli kwabaningi lisele sikhathekile linye khathesi abaningi baphundekile ngokucabangela ukuthi njengoba sisiya kukhetho ungenye zingaba lempumela ehlukeneyo izaba ngcono.
Umnumzana Austin Khomazana ngusomabhizimusi njalo ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi enhlanganisweni yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Uzulu sesikhangele kwezivela kwamanye amazwe amafitshane. UZulu ohlala ngasempumalanga yeMelika usephefumula nzima kungenxa yentuthu embe se umkhathi ivela kwele Canada lapho ukutsha khona amagusu. Babikwa beyizigidi ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 million abantu asebethwele nzima ngali ntuthu eMelika endaweni ezifana lasezigabeni ezeNew York, eWashington DC, eOhio, ePhiladelphia, Virginia, New Jersey, lezinye ezichiyeneyo. Abezempila kahle bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngokugqoka amamask ngoba ukuphefumula umoya lo kungaba yingozi ikakhulu kulabo abavele belemikhuhlane ephathelane lokuphefumulo enjenge-asthma. Umnuko walentuthu ubambile futhi umkhathi usuguqukile waba mnyama kumbe lithanga okwenza indawo ezimqamamali ezikude zingabonakali kuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukusayina umthetho obunjwayo owe Criminal Law Codification and Reform Bill osanda kupasiswa lidali le Senate lezinye iziqa zomthetho lo zivimba abadabuka eZimbabwe ukuba bakhulume labakwamanye amazwe ngokukhululekileyo. Ozatholakala elicala ozajeziswa ngokuthathela ilungelo lokuba isizalwane seZimbabwe i-citizenship. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee yeZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi oweCitizens Coalition for Change.
Awula nto embi ngayo and awula nto ehlabisayo ngayo nxa isizalo seZimbabwe uvele ungumuntu ofuna ukubana iZimbabwe ithuthuke ukwenzela ikusasa yalo ngoba siphila namhla siphilela abantwana bethu abazalandela ngemva kwethu ngako kumele sibatshele ilizwe eliphilayo. Ko ibhili leli lifakele wenqabe labantu laba kade sibehamba besiyakhohlisa bekhohlisana lama foreigners mayelana ngeZimbabwe. I-America, iBritain, iGermany, amazwe wonke nje amanye akulelizwe ozalizwa lihamba abantu balo bebelingcolisa phandle. Nxa kusonakala kubonakala phakathi bekulungiswe phakathi. Sibonile vele ngemva kokhetho lukababa uTrump kungena ubaba uBiden kuye kwaba nezinto ezingahamanga kuhle kwele Melika kodwa abakulungiseke phakathi khona phana bazange bephume abazange bedinge uncedisa eZimbabwe abazange bedinge uncediswa beyi-general sevele eZimbabwe ngeyipolitiki sevele eZimbabwe kumbe kwamanye amazwe bazilungisele bona bodwa ngoba i-foreign policy yabo iyakwala vele iyakwenqabela ukuthi into zabo zihambe zethukele ebandle ebandlenibandlele bakulungiseke phakathi. Okanti thina abethu abafuna ubana begijime benquma ngamaganga beze beyofika kubojeni iva befike ngaphi ngaphi bekhuma kubi ngeZimbabwe bathi sithuthuke nini.
Sibhekane nale into nali nyamazana ukuthiwa yi-patriotic bill. Angazi ukuthi inyamazana elempondo ezingaki njalo idinga ukubana yi-achiven. Uyabona uma ulo muzi ungubaba ubhizi ubhongoda abantu abakho ubalambisa ube sewubavala ukuthi lingatshela omakhelwane ngokwenzakala lapho ukuthi ngiyalitshaya, ungatshela omakhelwane ukuthi ngilivalele emajele, ungatshela ukuthi liyalamba. Yikho kanye okwenziwa nguhulumeni weZANU-PF ukuthathe singakhulumi xa singaphandle ukuthi bangamasela bayatshontsha, sibabonile betshontsha igolide ama-diamond bayaqeda babulala abantu ethiyazo bathi konke lokho kakufumbathwe kungakhulumi. Umbuzo wami ke omkhulu ukuthi let's suppose ngivumelana lani ukuthi kakungakhulunywa into zangekhaya, labo ke asebekuleli lizwe, is that patriotism na ukubulala ilizwe lithi ngcwabe libe lunxuwa njengalokhu eseliyikho? Iyo i-patriotism na why lingazange libhale ukuthi ozatshontsha elizweni siyamthathela i-citizenship yethu, ozabulala elizweni ebulalela abanye ngendaba zepolitiki kufanele athathele naye? Yiyo vele i-patriotism. Thanda ukuthanda ilizwe akutsho ukuthi ube lisela. Ukuthanda ilizwe lifuna ukuthi liphumelele. Nxa ugolide leZANU bethi bona kufanele silitshiyele abantwana abazazalwa, siyabatshiyelani belihuquluza kanje?
Yeyeanje
ukuthi umlalazi asukume aye tshela abangani bakhe ukuthi heyi ngiyatshaywa ngale.
Golide mphendule khonapho.
Umlalazi uqinisile sibili. Nxa sifuna ukufika kustage yokuthi bona ungaba umfuquluzi wenotho khonoko kwe-corruption lanilani, lakho vele kumele kungene ukubana.
Lapho welizwe umnumzana Fortune Mlalazi okubandla ele Coalition, Citizens Coalition for Change, lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF, wexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7. Bawethu, isikhathi sesiphelile, uba siqhubekele phambili, kodwa ke esengizakwenza kathesi yikuthi ngivalelise ngithi asigqibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami uTraxatis Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.